Human First Food izama ukuhlanganisa izinto ezingayenzwa ngeparty which wakuse manifesto yethu ama promises ebantwini sokusiba lo hulumende ukuthi uhulumende uza sebenza njani ethukuthanda kuligwa ukuthi khona iparty izabe itshela uhulumende ukuthi sifuna lokhu nalokhu nalokhu. Kuvele kunjalo lenxa yokuthi amaminista ethu yiwo ama-members e-Politburo, members of-Central Committee. So akusihluphi lokho. Esikufunwa ukuthi khona ama-policies omhlangano, ama-policies okahulumende ngabambane siyenze into enye.
Yes, siyabona ukubana bakhona abanye abathi okunye okubhaliweyo ku-blueprint yenu okufana lokuthi kuzaba le misebenzi edlula ama-2 million lokunye okunjalo akusoze kufezeke. Likubona njani lini?
Hayi, abantu bayahlupha. Ngenxa yokuthi ungangombhalo ukuthi sithola ama-2 point something million jobs. Ukuthi kwenza ngenzani ukuzenza akusasa. I-program yethu amathathu. Okuqala ukuthi khona sifuna ezinye into ezingayenzwa kathesi lokudingela abantu inhlanyelo, le-fertilizer nani, amanzi, koBulawayo abantu babuBulawayo bayahlupheka amanzi. Singayenza njani ukuthi khona abantu bathole amanzi aclean. Sokusiba i-medium term yokuthi khona ngesikhathi nje esibuyayo sizabe sizama ukulungisa izinto eziningi njengamagetsi, ngani okuhluphayo lokhu. Sizabe sisilwa lawo. Then sokubuya i-long term program esilayo yokuthi khona siyabe sikhangela ilizwe lokhu ukuthi lizahanjisa njani. So ukuthi sizadole abantu bazanikwa ama-jobs kathi hayi singayenzi lokho. Esikufuna kathesi ukuthi siyenze izinto ezinganceda abantu ngenxa yokuthi sikhathesi abantu bayahlupheka.